Ineni ile njabulo indawo lithi alivoti ukhetho lukamhlaba 23 ngobakazi ngoba benganazwazi inkokheli uAkhona Ntshuma oleminyaka engamashumi amabili lanye yokuzala 21 ngomunye wabangelayo Thembalo ukhetho lwalonyaka.
Awu sincedi ngalutho la abantu besithembisa amanga bethi bazasincedisa ayi akuyo.
Omunye njalo othi asoze ahluphe ngovota ngumelisi Moyo oleminyaka engamashumi amabili.
Ngarejistela ukuvota wasincedi ngalutho.
Utshona uzakunceda abancedi ethu nina ama-youth mani.
Ama-youth.
So afuna uvota.
Uvuyisile Ndlovu ngomunye osakhula othi cha kavoti.
Nge-20 years kuma-elections angiboni ukuthi ngingavota ngoba sithola izithembiso zamanga. So sithola izithembiso zamanga kahle kahle thina sebethu ukukhangelele njengama-youth. Sebesifuna ukuthi maybe kube lo ma-courses esiwayenzayo yabo kusuke le zinto esizitholayo nje ezosincedisa ngoba wathi singihleli anginalutho engilwenzayo empilweni.
Uthobekile Juma uhlala eMpophoma uthi abahlali balendawo bakhala ngento eziningi ezibahluphayo.
Khala ngamagetsi ikakhulu emagetsini asila magetsi amanzi imigoqo yethu isile. Lokungcono nje kwesesibhedlela nje kumaclinic ukuthi sabe singelazi imali thole sokuthana yagula. Kuyafunakala ama-$10 silawo uthola ukuthi ngiyagula funakala imali angilayo angisebenzi. Ngiyakwazi ukuthi ngizovotela ubani kodwa ngilesifiso sokuthi sicela ukuthi asiqhubele izikhalazo zethu kuhulumeni wethu ngoba asilabo abantu abazasikhulumela kabanzi kuhulumeni wethu njenge-UT enamhlanje.
Unkosikazi Simelwe Inkosi Moyo yena uphambana labanye ethi uyavota ngeviki ezayo.
Sisakhangelele njalo siyathakazelela kodwa sinezikhalazo. Njengabomama abatsha silezikhalazo, asilamgwaqo, imigwaqo ifile, akulamsebenzi, asilala lapho esisebenza khona. Abaningi sebengayekeliswa izithembiso ezingaphuthiwa, sebengayekela ngezithembiso ukuthi asilitholi usizo ngendlela esikhangelele ngalo, asilitholi usizo ngendlela esikhala ngalo. Cabanga ukuthi kuthiwa uma ungumntwana ungakhala, kuphoqe uthuliswe khonapho khonapho. So thina sikwazi ukuthi sithuliswa nini, sinjalo sizathula nini.
Abancintisa kukhetho bemele amabandla abo kulesi sigaba bathembisa okuningi. Umfundisi Sihle Mzenda we-Freedom Alliance nguyeyethu wesifazane uncintisa kulesi sigaba.
Mina ngingumuntu wesifazane ngikhuthaza abanye omama ukuthi kasisukumeni ngoba ukusukuma kwami ukungivotela kwenu kufanana lokuthi lani liyavuma liyasukuma lingomama. Isikhali esingasetshenziswa ukuguqula lesi simo ngibona ingathi mina ngithembisa ukuthi omama sikuzaba le women empowerment sukuma ngingomunye wabomama to give an example to women ukuthi bomama isikhathi sethu kumele sisukumeni.
Umnumzana Patton Tafumanei yena uncintisa ezimele yedwa independent candidate uthi engavotelwa uze guqula lesi sigaba.
Mina ngiyinzalo yasempophoma le Mzilikazi ngibuye ngenhliziyo yami yonke khangelanini izinto esihlala kizo emabuthweni abantu bashiya ama-bathroom lama-toilets singene izititshi ziyadubuka abantwana bayafa ngenjengu amaclub lapho ekade sihamba khona kufile imigwaqo ifile amanzi kakula amagetsi akula imisebenzi kakula amafactory avalile. Khavotela iparty votela nini independent candidate.
Osakhulayo u-Admire Masikati uzamela ibandla le-ZANU PF uthi uzaletha ubambana emphakathini.
Ngizasebenza gadalala nabantu bonke abasempophoma kungakhathalekile ukuthi uvela kuliphi ibandla, kungakhathalekile ukuthi ungubani. Indlela engizasebenza ngayo ngeyokuthi abantu bonke abasempophoma Mzilikazi constituency sizabe sisebenza labo. Ngizakhipha ibhatshi lokuba yimemba ye-ZANU PF kodwa ngibe no-MP wabantu bonke jikelele.
Uncintisa emele ibandla le-Citizen College for Change CCC umnumzana Desmond Makaza uthi ibandla lakhe lizaletha intuthuko.
Sifuna izikolo ezintsha njengoba ngike ngakhuluma phambilini ukuthi we want new schools. Kumele sibe le-ICT abantwana bethu bebe lamakhompyutha befunde amakhompyutha. Akuselanto eyenzwayo elizweni kungela the use of amakhompyuthas. Kule ndaba esifisayo kakhulu kuregion yeMathebelele i-issue devolution. Leyo ndaba is a very critical and important issue within the region.
ukukhangathela ukuthola usekelo lokuvotelwa kukhetho leviki ezayo luka 2023 ngabakazi ngamabandla ezombusazwe luqhubekela phambili kobulawayo laseZimbabwe yonke jikelele. Abamabandla ezombusazwe aphikisayo labenhlangano ezizimeleyo baqala ngokuqonga kwezihlakalo zodlakela lokuthi selwa kwabalemibono ehlukileyo kule bandla elibusayo. Himele 27 ikamela mu Ezra Jesus Banda.